akusimangalisi ngoba okunye nabo mnqa kade behamba hamba benza lento yabo yokuzithathela umthetho bawufaka ezandleni zabo bese beyiphula imithetho yelizwe ngoba leli lizwe lase South Africa libuswa ngemithetho eqokwe ku-constitution kusho ukuthi akekho omunye onelungelo lokubandlulula ilungelo lomunye ngakho ke umuntu uma engathola ngathi sebandlululiwe ilungelo lakhe selikhitshiwe ngomunye ulelungelo lokuthi aqonde abezomthetho ukuze bakuqondise lokho asikwazi phela njengakhathesi ukuthi kanti kubotshwe ebotshelwa kuphi kodwa ke asimangali kakhulu ngoba naye ke besimqaphela ukuthi kungumuntu ongathi usezithathela umthetho azifakele wona ezandleni
ngaphandle kokubotshwa kwalumlisa akhona yini amanye amanyathelo enziwa nguhulumende wele South Africa ukuvikela uZulu kumaqembu afana le Operation Dudula
sekucaca ukuthi uhulumende waseSouth Africa indaba leyo sekufike lapho angathi naye usebona ukuthi sokumele asebenzise ezomthetho ukuthi ayilungise ngoba kuyacaca ukuthi uhulumende kudala inanzelela lento ukuthi ingathi ithathela abanye abantu amalungelo abo pho-ke hhayi kuyacaca ukuthi uhulumende waseSouth Africa akalalanga nje uyikhangele yonke lento eyenzakala elizweni lakhe
akhona yini amanye amaqembu afana le Operation Dudula mhlawumbe aqhuba inhlelo ezifanayo
amaqembu la okududula akusilolodwa leli ngoba kule dudula ezimbili nxa sisizwa kuthiwa kule Operation Dudula le yabonhlanhla laksi kodwa kukhona enye idudula okukhanya indala yase-Alex bathi dudula movement nxa suyikhangela yaqalela kudala-ke ukwenza leyo nto yokwenza lokhu ekwenzayo hhayi-ke iy'nhlangano zonke nje ezinokukhala ngenqubo yokwenzeka okwenzeka ezweni laseNingizimu Afrika kufuneka kodwa yonke into iyenze ngokulandelela umthetho umthetho wona uzange wadalela ukuthi abantu ubahlukumeze wadalela ukuthi ulawule impilo yabantu ukuthi baphilisane kanjani ukuze bangahluphani hayi kunzima-ke nxa kuyukuthi-ke sekufike lapho sekubotshwana khona kodwa-ke besifisa ngathi kungaba nobubelo kucatshangelwane ukuthi umuntu lo muntu kacabangele abanye nomthetho nawo uphinde mhlawumbe ukunanzelela ukuthi asikudingi thina njengezizalwane ukuthi loo ndoda simthole esenenkinga kodwa naye besingamkhalela ukuthi kazwe phela naye izikhalo zabantu akudingekanga ukuthi kuze kugcine kufika kuleli zinga lokuthi kungathi sekuqotshenwe kanti-ke thina nathi singabantu-ke siyabavikela-ke abantu bakithi ukuthi bangabi naleyo nkinga yokuthi bahlukunyezwe ngabanye nje siyakhala nako kulaba abakhala ngalokhu abakhala ngakho beyizalwane ze-South Africa ukuthi asinakeni phela umthetho kuyo yonke le nto esiyenzayo kungabi ukuthi nje umthetho abantu bazithathela bazifakele ezandleni.